Zika disenda baku VOA Ndebele. Ivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngomvulo mhlaka 1 2019. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeJajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo ithi ilizwe lalingeke libhekane lenhlupho eziningi njengalokho okwenzakala kunamanje ngabe abantu balandela imisebenzi kankomo.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe. Wonke umuntu uthi ngabe ubaba unkomo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yithi isizwe ngasitshele ubaba.
UZulu ubambe owangaphansi ngokunqotshwa kwecembu leZimbabwe Warriors.
Ngibona ngathi bekulezinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeJajamuka sesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa achiye umsebenzi. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weJajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela namhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho-ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
Achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday, the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Mina ngibona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanani.
Ubona zani-ke amapholisa lamasosha phuka kasoza angenela abantu abagande ngakhonokho?
Amasosha nxayo benganika i-directive yokuthi agande abantu azagande abantu, kodwa noba bengabagande abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisozibuhambe emasosheni. So babenza into engayisizi, kunzima kukhulumeki. Akula mali, sosekuthi abantu badla inhlabathi. Kumbini izwe lonke lichabalale, iZimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokhu.
Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi bazahlolisisa okuyabe kusenzakala namuhla.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulo kuthula.
Ibandla leZANU-PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yeJajamuka sesijikile campaign. Omunye wabasola lokhu ngumnumzana Believe Gawule, wake wamela ijolojo edalele Senate.
Ngabe siyancedisana ukuthi yona lo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona, ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTPS. Umumo lo uyazilungisa wona, ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono. Izinto zikhwelile, kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi abulungise khonokho, nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe, kungabi labanye ababangcono kulabanye, sonke silingane ngemali nale esilayo. Kungakhathali ukuthi into zike zakhwela izolo, kodwa ukukhwela khonokho gibhi sikukhangele, kwenze ngabomu. Akulento esingakhwela suku zonke, lento ethengwa kulapho, lento engadingwa kwenye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza, yiwo kutengisa ukuthi yiyo kuthiwa yisabhotaji sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo.
Inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yiJajamuka sesijikile campaign. Indodana kaMoyi uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo ithi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho okwalelwa nguyise labanye abalwa impi yenkululeko. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo wethule amazwi la ngesikhathi uZulu ekhumbula okwenziwa ngonkomo wayesaziwa ngokuthi ngumdala wethu uChibo Chiteta, lamanye amagama ayincoma imisebenzi yakhe emihle. Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi 1999 esengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Indodana yakhe ithi ilizwe leZimbabwe lalingeke libhekane lokugudeka komnotho okwethusayo ngabe inkokheli yelizwe yalandela okwakufiswa ngunkomo elwela ilizwe njalo ilizwe selithole uzibuse. Ake sizwe uSibangilizwe Nkomo ekhuluma ngodaba lolu.
Ube ngubaba baba sibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Akulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNkomo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare kusiye ePlumtree kusiye eBeitbridge kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi laindara Nkomo eRipo ngabe ubaba uNkomo ukhona ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesisitshele ubaba. Ngingafananisa nganika umfanekiso ufananise othi so Dube. Ekhaya nxa kulo baba oqinileyo kuba lo mthetho, imuli yabe ibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Uba bengabhubha kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba la masela aphumeka egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga njalo njalo. Ukuthi kuhle khaya ukuthi ubaba unjani kasekho sibi lapha ekhaya. Yilo umzekelo esengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya sekukubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngayo.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ukulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe abantu bacela bebona ngani umdala wayipolitician. Umdala waye more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungukuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Ngumbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane ukukhanya kukamdala. Ngibona ngathi ngaphume ebunyameni lobu. Into nje ukuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma ye ukuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube yisimanga khona ukuthi hawu. Kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina, ke sikhangele ukuthi kathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi, ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamadabu, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida usitshengise ukuthi indlela nansi. Unkomo yisibani sesizwe lesi, akula ngenye indlela. Unkomo yisibani sesizwe lesi, isibani engasifihlwa ikhabodini, isibani sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa unkomo ngokuthi sikhuluma imbali eyiyo, sikhuluma iqiniso ngonkomo, imlandele noma imbelele egodini lakhe kathesi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kaMoyi uJoshua Nkomo sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Simon Khaya Moyo webandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuthi ilizwe leZimbabwe linanze usuku lokubhubha kukaNkomo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edala lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu. Luqakatheke ngenxa yokuthi sikhangela ilanga elomuntu omdala, umdala wethu, ubaba weZimbabwe, ubaba uNkomo. Ubaba owatshengisela uthando oluphezulu kothando. Sikhuluma ngomuntu owatshengisela ukuthi na iZimbabwe inye. IZimbabwe kayina mshona, ayinamndebele, ayinamvenda, ayinamkhalanga. IZimbabwe ngomuntu wonke. Ubaba owatshengiselayo lona esitshonini ngathi babembiza bemuthi nguChibo Chiteta kwese kwese, utshengisele ngumuntu obe ekhona indawo yonke, wenza kusemashoneni, kusemandebeleni, kungaphi, esikhalangeni, wayekhona ehlonishwa njalo. Umuntu futhi owayevele engumuntu wothando nokuthula nokumanyana njalo lengqubela phambili eZimbabwe. Lokhu ngikutsho ngoba khangela izini sikhangela ngesikhathi segugulawundi abantu bebulawa ngapha kwelakithi emandebeleni. Wagcine yena ezehlisa wavuma ukuthi hayi ngibani mina ngokuthula ngizehlisa sibambane labantu laba abasebesiqeda laba. Yiko kwafanya bona into akhona mhlakathi 2 December 1987 ekwenza ukuthi bona singabhidlili singapheli ngapha kwelamandebele kodwa ilizwe leZimbabwe liqhubeke lisiya phambili. So inkokheli engeke yase yakhohlwa nasikhangela iZimbabwe njengelizwe lethu.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela iminyaka yonke kungani uhulumende kalungiseli lutho ukuthi kunanzwe
usabanye abantu abayesemahofisini abayekethisa izinto. Namhla nje bengikhuluma bengilo mntwana okababa uMsika wangitshela into ebuhlungu. Khangela ubabami akula ngitshonje isitrada ngitsho one eZimbabwe esibiza ngebizo lakhe. Yethiwa uMsika laye ngomunye umuntu obele ngabe uyakhangelwa ekhunjulwa. So kuyatshengisela lona kulaba abantu abasemahofisini abahlalela phezu yemthetho.
Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba atshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi inhlanganiso eziboleka imali zethuka kakhulu zizwa ukuthi ilizwe leZimbabwe selimise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukudinga imali yezifundo zabantwana abaswelayo. Ukhulume lokho ethola isicoco se-PhD asiphiwe likoleji lemfundo laphezulu e-University of Zambia. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizasiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. So kwisikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma wathi size ukuthi abanye abasithumezele ama-audio batheni namhlanje.
Salubonani balaleli, lo nguSihlamusile. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebeleni le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa i-document leyabamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu eMathebeleland le-Midlands. Kusobala kuye wonke umuntu osemathebeleland ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuse wathola ngamashona. Abantu beMathebeleland le-Midlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje. Babulawa futhi kugrawundi kusukisela ngo-1983 kuze kuye ku-1988. Baqhubeka bencindezelwe. Ngakho nxa kuyukuthi izinduna zakithi lazo ziyakubona lokhu ngendlela ezibhale ngayo le document, siyabonga. Ungathi abantu beMathebeleland le-Midlands bangakhuluma ngazwi linye ngendlela izinduna ezenze ngayo, zesekwe futhi izinduna zakithi zingethuselwa, ngoba siyazi ukuthi njengoba sezikhulumile lokho ezikukhulumileyo kuleli yaphepha ezinike uPresident Mnangagwa mhlaka 28, siyazi ukuthi ziza kwethuselwa kakhulu ngalokhu ezikwenzileyo. Sicela abantu bazichase izinduna, bame nazo ngaso sonke isikhathi kuze kufike lapho lathi esithola khona ukukhululeka njengabantu beMathebeleland neMidlands. Ngiyabonga.
Sawubona Msakazi, igama nguLuckson Chabuza. Elami igama engingathanda ukuliphosa lapha ngelithi lona Msakazi, angeke umuntu athi yena udla umsobho wenyama yenkukhu kodwa inkukhu inyama ngokwayo kayidli. Ongawukuthi kungani kuthiwa imali zakwamanye amazwe zizasebenza ukubhadala ama-airports, ukubhadala kuma-duties kodwa zingathi zivele zisebenze elizweni? Kungoba le mali yakwelakide isoze yasebenza, soze yafa yasebenza, yavumakala kwamanye amazwe. So kabayekele sidle le nkukhu bengasinika umsobho kuphela kwelakithi lapha eZimbabwe. abayekele sidle konke nenkukhu.
Mina ngobekezela amadumavuzo seGwanda. Kule ndaba yama-transformer ezesa, ukuthi zesa yathenga ama-transformer whether ye 5 million or 5 billion that have not been delivered. Ibuhlungu, mina ngilema 1.5 years ngadujukela i-transformer, angila magetsi endlini, sengaze ngathenga isola, sesakhala lokwezesa, sakhipha imali yokuthi beyilungise i-transformer. Kwathiwa ayilungiseki, singezelele imali itshintshi bengama-US dollars ukuthi besidingele i-transformer entsha. Up to now, 1.5 years later, lokhu kunjalo, kasilalutho, kasinamagetsi. Angazi ukuthi shuwa kuzafika ngaphi izinto zisenziwa ngendlela enje, i-corruption lisiba nengangake elizweni.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7, nxa ufisa ukuthi la usithumezele umlayezelo wakho, sithumezele ku-WhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Le yi-Studio 7 elizwa iphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Okwamanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela ithi kulabantu abahlanu abadutshulwe ngesikhathi betshengisela emigwaqweni ngesonto, abathi bafuna umbuzo obalulekileyo kwele Sudan. Abantu abokholo lwesikristu kanye lezethekeli bathe gwaqa izolo eSt Peter Square, lapho uPapa Francis wesethula umbiko wakhe oqakathekileyo loba nje ilanga belitshisa okumangalisayo. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kusukela namhla sizabe sixoxa ekuseni ngokwenziwa ngabalimi abashiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lo nkosikazi Olive Mguni olepulazi eNyamandlovu.
Ngilima amatamatisi kakhulukazi. Kade ngilima amatamatisi sibile ukuthi last month but one kade ngibe hekthe amatamatisi. Ngisiba lenkomo, inkomo ezingamabrema. Amabrema amhlophe, ibrema elibomvu.
Singathi-ke ngakhangela amatamatisi akho athengwe njani?
Athengiwe nje njengoba kade kuyilokhu zeni, kade kuyi-pond. But hayi, athengiwe ukuthi ngizuzile at least about 5,000 pounds.
Singathi yakwenza futhi ukuthi ugcine uhlanyela futhi amanye?
Ya, kuya ngenza ukuthi ngicine ngihlanyela amanye ngoba ngibone sibili ukuthi ngitholile. Ngicine siyathenga enye i-drip, i-roll ye-drip, ukuthi ngi-ready. Khathesi sengiqalisile ukuthi ngidinge u-9009 u-Stiers. Sengiqalisile ukuthenga, sengithenge 3,000 plants ukuthi kumele ziyehlanyelwa. Lokulima, kade sengilimile ngilungisa i-land. I-problem nje engilayo i-drip yami kayinkwani. Wona amatamatisi u-09 yena lo kade ngifuna ukuthi ngibe le-4,000. So lokho ngicogelela nje ukuthi ngidinge enye futhi. Ngikuthi kade siyithenga nge-use, ngiyazi now. I-23 user i-packet ye-1,000. So I have 3,000 engifuna ukuthi ngiwahlane.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke nxasena-ke enkomeni lapha, inkomo the ulazo ziningi kanganani, njalo-ke ukuthi uzifuye kungabe kumenjani?
Ngile nhlanhla yokuthi nalizulu noma lingananga utshani mina ngilawo. Mina inkomo khathesi ngile-85, amathole ngile-18 amathole. Ngiselezele ngithole futhi nami next time.
Okuhluphayo kuyini kunami?
Imithi yenkomo iyadura, ayiyangihlupha sibili. But utshani hayi ngilawo. Amanzi izesa iya isiwa. Isiwa izesa okuthi nona emgodi engu-2 igcine idamage kanxa ezesa. But I've managed to buy one pump. Enye ipump ngihlulekile lokho engizifakanga kuze. Ipump zezilinye zoyizesa ukuwo kwamagetsi lokho. Ngalalakaze hhayi ngibona ingani khonokho nje ngikhala labanye.
Ye, singathi-ke wena vele uphila ngokulima akukho kunye?
Ngiphila ngokulima akukho kunye.
Abantwana ubaba bangaphi kwamanje imuli yakho?
Imuli yami khathesi ngile mntwana oseCyprus oqedileyo, uyagraduate after 3 days oqedile. Ngikade ngi-ink ngigijima ngakho ukuthi ngiye ngithengisa, ngize ngade ngimtshela nje ukuthi hhayi ndoda ngcono ubuye. Then lo one omunye ose-Netherland oyenza i-doctory, kodwa hhayi lo uyazibhadalela. One omunye usetsholotsho komazwisa, usesenza i-teaching. Then one hhayi use-South onguyi-first born, ya khanya ngithi kuyehlula nje, uyazamazama nje labanye, hhayi otherwise she's not doing well. Ama-first born kwesinye isikhathi abasinda ku-first born.
Ye, ubaba-ke uyasebenza?
Ubaba was a Lieutenant Colonel Pearson Mkuni, wasiya ngo-2015.
Unkosikazi Olive Mkuni ngumlimi, sixoxela esenyamandlovu esabelweni seMantwele North. Uhlandla lapho esitholisisa khona okwenzakala kwele Melika namhla sixoxa ngokwenziwe ngumongameli Donald Trump izolo.
Umongameli Donald Trump ngesonto ube ngumongameli wokuqala wakwele Melika ukuthi eqe umngcele wakwele South Korea le North Korea. Ube lo mkhokheli wakwele North Korea eseqa umngcele lo kulandela ukucela kwakhe ukuthi ahlangane lo Kim Jong-un bavuselele inkulumo zokumisa ele North Korea ukuthi lingalolongi izikhali zenyuklia. UTrump uveze ukujabula okumangalisayo ehlangana lo Kim Jong-un kulandela umhlangano awenze le nkokheli ye-G20 kwele Japan.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it. We were in Japan for the G20. We came over.
Ngifisa ukuthi ngithi ngizwa ngihlonitshiwe ngalokhu. Bengingakulindelanga lokhu. Sasisemhlanganweni we-G40 kwele Japan. Ngase ngibuya lapha ngathi ngifisa ukuchayela ucingo umgcini sihlalo uKim. Ukuthi ngeqe umngcele lo yinto enkulu kakhulu. Kunengi esesikwenzile.
It's a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made, and this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice, and I want to thank you.
UKim Jong-un laye uthe uyajabula ngobudlelwano bakhe lo Trump. Ayisibo bungani bethu, lokhu bekungasoze kwenzakale. Sokwenzakele. Kunengi esingakwenza okungamangalisa abantu.
If it was not for our excellent relations between the two of us, it would that not have been possible to have this kind of opportunity. So I would like to use this strong relation to create more good news.
Kodwa ke kulabantu abaningi abachothoza okwenziwe nguTrump abathi kaboni ukuthi uKim Jong-un ufuna ukuthi esule izijeziso zenotho azifakelwa lilizwe leMelika. Inkulumo ezake zenziwa ngababili laba zamiswa kulandela ukuthi uKim Jong-un kazange afise ukuthi amise uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleDemocratic Republic of Congo linqobe eleZimbabwe Warriors 4-0 ngesonto kumncintiswano walonyaka wenkezo ye-Africa Cup of Nations odlalelwe enkundleni ye-June 30 Stadium kwelekibhite. Unozinti u-Elvis Chibezeze udlale okuthiya abantu abaningi bebambe owangaphansi ngoba ubelibamba eliyekela kungani uphethe amalahle. Bezinetha okumangalisayo kweleZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo mqeqeshi weqembu le-Warriors kanye neziphathamandla zenhlanganiso yenguqu yeZimbabwe Football Association. Umuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo uthi kuyethusa okwenzakale eGibhide.
Kube lokudana kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhangelele ukubana iqembu leZimbabwe linqobe ukuze libe ngelinye lamaqembu elingaqhubekela phambili kulokhu abakuthi ngamathima afinisha ku-best 3, kodwa kukhanya isikho khonokho sokuzakuthi-ke bephindele ekhaya abafana beZimbabwe ngomvulo. Kutho ukuthi sokuqakathekile-ke ukubana sibuyele kulokhu abakuthi i-drawing board, sibone ukuthi inkinga yethu kahle kahle ingaphi kwezomdlalo wenguqu, njalo sizame ukukhuthaza abadlali bethu ukuthi baqakathekise ukumelela ilizwe kuqala kule mali.
Kubonakale ngaphi lapha Hade?
Ngokubona kwami mbona ngathi bekule zinto eziningi ebezingekho kahle, ebezingahlelekanga kahle. Siyabona abadlali bethu bebekhalela imali beze bekhiphe la magama okuthi kungaswelakala njani imali kodwa kuthwalwe abalandeli kwathwalwa kanye lentatheli zezindaba ukubana zihambe ziye khona le eCairo. Ungabona ke sokulokukhonona okunjana kusuka ke kungabi lokuthembana kube sokusiba nalokho abakuthi at the end of the day sebehamba nje abafana ukubana bayefulfill ama-fixes abasadlali belothando bele nhliziyo yonke ukubana bamelele ilizwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi nxa sisuka sisiya kuma-tournament lawa sisuke silungisile into ezinjengemali. Nxa singalayo imali sihle sibatshela abadlali bethu, nabadlali bethu esibaletha ku-national team bebekwazi isimo lomumo welizwe kanye lezifa.
Abantu bakhala ngonozinti.
Chipezeze ziyadlala. Uzakhumbula kubani uChipezeze uyenze kuhle ekuchickenini, chickenini leyi ethethe i-league title yaze yaya ku-Champions League. Lapho-ke iqembu le-South Africa iBaroka United yambona khona. Uqede nje isizini yena le esiphuma kiyo edlala khona ngale kuBaroka United. Ngumdlali odlala kakuhle lamhlanje nje bekungayisuko silo suku lakhe. Kodwa mbona ukuthi umdlali uwonakale lamuhla ngomdlalo lo we-DRC. Izinto zivele zawonakala kugame ye-Uganda lapho nje bekuyikuqhubekela phambili kusiya phambili. Singasola nje umdlalo owodwa kodwa into ziwonakale kudala.
Umuzi wethu waDebe yingcwedi kwezemidlalo sixoxela ekoBulawayo. Sibona abantu laba benzani kwalapha kuFacebook abasibukeleyo Gift FM Morozobeng lo Busani Bebe bathi sibukele Dube labanye abaningi sibili. Umsunduzwa Ndlovu uthi nivuka njani baba Dube, kahle kakhulu baba Ndlovu kunjani. Uzobuya ke uBusani Bebe uthi kuyabongeka okwenziwe zinduna ezihla ezenza umhlangano zomongameli Emmerson Mnangagwa. Uzobuya njalo uBusani Bebe uyakhuluma uthi ilizwe libuswa ngabanye abantu madoda kunzima lokhu emhlabeni. Uzobuya ke usisemhlabeni bayana uthi balambili abafana beZimbabwe ngeke banqobe xa belendlaleni. Usilithale umculo kazinja ziyamluma nango khonapho ke kusasa salethulela okugcweleyo ngayo zinja ziyamluma. Dlalelani khonapho
umdomo wakho ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu yiNkosi kusakusindiswa. Amen, amen, amen.
Njengolithembisa kwami sizalethulela okuningi ngomculo lo kusasa. Singakehlukani ngokuthi sibone ebezigokela namhlanje. Inhlanganiso yedajamo kasesijikile campaign ithi abantu bonke kumele bakhalele umsebenzi namhla, njalo sesifikile isikhathi sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ajiye umsebenzi. UZulu ubambe wangaphansi ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors namhla losuku lokubhubha kwaMoyi uJoshua Nkomo. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalesemoyeni ngugibs 2.